kubuyela ekhaya siyabuyela sibithuliba kanti ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuna ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela nxa kuyukuthi sokutshintshile lokho esakubalekelayo eZimbabwe hayi siyabuyela ngoba lapha emazweni esikhona hayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso kodwa enye into ekhona yukuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathesi ukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya yikho-ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebene-citizenship ngitsho ngesilungu emazweni lapha abakhona so-ke nxa sokulungile ekhaya abantu laba abasoze beyekele ukuba izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebene-dual citizenship okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba esebenza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana labazukulula unya bonke akusela hlupho-ke lapha sokuyukuthi khona sokuyisiba indawo umuntu uyahamphenduka
njengoba uhulumende elokhu esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona uluthatha njani wena udaba lolo kule diaspora vote
indaba ye-diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa singakhayela amanye amazwe wonke ase-Afrika ibavota abantu bengekho emazweni abo la kanye khona eZimbabwe sibili abantu beMozambique nxa kulama-elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona yikho-ke hayi angimphathi kahle leyo ndaba kodwa iqiniso yokuthi khona lo nyaka ama-elections akhona lawo hayi iqiniso sibila singeke sisitshelana amanga sithi khona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele ayikho i-diaspora vote isavela kudala siyikhalela siyicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi i-ZANU-P F yala sibili okwalo nyaka hayi asoze siyithole kodwa-ke lokho akutsho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala nakudala lokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke esizenelisayo thina esingekho ekhaya esingenelisi ukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke esizenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregiste labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetho ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe pha ababanqobe kulolu khetho oluzayo yikho-ke hhayi i-diaspora vote lo nyaka singatshelana amanga iqiniso yokuthi khona hhayi ayisoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lo tshintsho leyo yiyo imithetho okuzamele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona i-diaspora vote ivulekele.